Endabeni zethu lamhlanje umfundisi Evan Mawarire lokho esemthethwandaba lapho akhangelelwe ukuthi uzathoniswa icala lokudelela uhulumende. Inhlanganiso yesebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izisebenzi eziningi zikhathazwa ikhuphulwa kwentengo yempahla ejiyeneyo. Abanye abantu eGwanda esabelweni seMatabeleland South bathi kabazi lutho ngohlelo lokubhalisa amagama kugwalo lokuvota. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isiqalile uhlelo lokuthapha imibono yezakhamizi ngokubuthanisa imali yomnyaka ka-2018. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, sixoxa ngokubhalisa kugwalo lokuvota lapho kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.